Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and COVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 athengwe ole China.
Program yethu yokuthenga ama-vaccines ibona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethwala amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakaphansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata ibakade bengama-flag bearers zethu.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awuhlobo lweSinovac athengwe kwele China. Kukhangelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla amasiringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kweleZimbabwe. Umevisikama uzethulela lolo daba.
Ekhuluma ngesikhathi esamukela amajekiseni la, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Iprogram yethu yokuthenga ama-vaccines ibona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha, the Minister of Health, sizothangabeza 1 million doses.
$93 million.
Kuza kuya futhi amanye lapho sesibhadale $7.5 million. Ayezenjalo amanye futhi awekhova abo 1.15 million. Angiyabona ukuthi sibe ama-vaccines akhona lokukhuthaza abantu bahambe bayohlatshwa.
UDokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ngakho ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkampanini zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yi-Delta variant. Bathi thibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and COVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama-mask abo. But the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama-mask. Yethi le-Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane we-COVID-19.
Bebekwazi ukuthi kukhona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesisimweni lesane sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho. And abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Desire Juma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze kuhlungu kakhulu. Mina ngikhulele ngesihlobo zami obhuti bami ababili lo nkosikazi kabhuti wami engimlandelayo bonke babanjwa ngumkhuhlane lo COVID-19 isikhathi sinye. Okunye okwenzeka kungaba lobuhlungu kakhulu ukuthi bengasila kuthemba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengakahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uchuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha akade beku-self quarantine bakwanisile ukuba isolated bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzise.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki. Babona ngani ukudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni kodwa ikho lapho onikana khona imkhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane leCOVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapho abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambili. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane we-COVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla, ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela. Bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mawomva umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane we-COVID-19 kuhlangothi lwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe uthi limemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala beligciwane leCOVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu wohlangothi ngothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eye-Twitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumezi.
Uhlelo lwezemaphandleni esiluthulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jafet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti ipipe isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithola amapipe ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakelwe lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela ipipe yethu ukuzivikeleke ezigangeni. Njengabo baba njalo siyazama ulandelela ipipe yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukusolakala kwamanzi kwenza singasalini thina njengoba siyabe siziqhashile lapho. Kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadalelwe ezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana le Habakkuk Trust esigabeni lesi laye uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponsor ipipe A1 kuwo wonke ama irrigation. ipipe yakhona ihamba phezulu kwezintaba. So nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kulebhiza khona bafika bavula amazi antshaze nje indawo yonke bese kuvuleka amagodi lamagoronga. Ah, kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isiganyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha. Lawo marekeni njalo siwathola nzima, sabe sesithwala lamatshe okuyivalela. Amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende. Le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje. Mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni. Njengabalimi besilesifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabi nje segcekeni. Le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home. Liyaphela amanzi kwesinye isikhathi.
Uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba lemigodi yamanzi esigabeni lesi.
Besilesifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu. Isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi. Izilimo zonke nje siyalima. Ombambayila, imbida, eyakha imzimba, okherotsi, obitruti, konke lokhu siyalima. Njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imgodi besingafakelwa lamasola phela ukuthi sidonse amanzi ethu lula. Ah, izilimo zethu njalo siyathengisa kucommunity ukuze siphile lezinye. Enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela. Iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga eziye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la. Sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazosinceda labo ukuthi balime khona lapho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso yabakutrust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhijize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika. Ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 73,200 hectares. Incwadi zethi umlilo lo kubangelwa ukudumala komkhathi. Soke isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo ezoJesus Banda lapho sixoka khona logogoma Ndlovu inyanga ehlala koBulawayo. Sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igcwale le-COVID-19.
Imithi leyo yenzani gogo eyabojide labolemon? Uyayilapha
siyazama konke. Ama kwezibhedlela kwa ukuhlatshwa sizama lapho kwamalemon okufutha kokupeyida konke kunjalo.
Siyakuzama la.
Siyakuzama
konke. Kodwa abantu bathi kuyabanceda yini?
Hayi sona kwenye. Yanceda sibili sike labo onion uphosa phosa endlini la. Kuthe kune ukufutha.
Kune ukufutha. Anti yezwa ke duke ugogothi kune ukufutha laphana ke izimbatho zakhe lezi lapha. Lapha ngendaba zokusipeda lapho khuluma into eyiyo sibili kuthiwa ke iyanceda. Akusitshele ngokupeda lokuthi kunceda kakhulu kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu balaleli.
Hayi ukupeda uyapeda pero uklina phakathi la i-COVID engakuficila uvele ungcolile kule nyongo ulotenda akuphume ube klini uhlanzeke phakathi emzimbeni.
Upedwa ngani la?
Hayi-ke thina kasipedi ngento eziningi. Sipeda ngabonke ugudu omganu ontolwane ikwespeda ngakho khona.
Okumele basipede kakhulu vele ngobani? Wonke umuntu umbe ngomama umbe ngobaba.
Hayi wonke umuntu uyapeda, wonke umuntu uyangcola njengoba nje le kuhlatshe sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa.
Lezi hlahla elibhedwa ngazo zitholakala ngapi?
Bilazo. Zitholakala egangeni.
Uyambuya ezigebha.
Ahambe ezigebhele egangeni. Akukhethi muntu odinga ihlahla.
Lo mkhuhlane kuthi nxa uthola umuntu ongcwele kakhulu phakathi.
Kuthi kuthatha ukulesile.
Ngoba kwenza
kube lula ukungena kwawo. Uthathe masinya.
Nxa ubhedi udlelele izihlahla emkhuhlaneni njengabofuleyo ungena ngena.
Hayi. Vele nxa udlela ukuyizihlahla la kudale kadeni kwakuvele udliwa ntolwane nomgugudu. Kwenzela intolo ukuthi ungabanjwa ngabofuleyo. Noma ibuya iflu izabuya ngoba anti vele kwakukhona kubathi umkhuhlane kukho kodwa ingabuyi la mali.
Ngalesi sikhathi salo mkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho.
Ah, khathesi thina sesigavuna abantu ngoba akusuzanga abantu babebaningi endaweni.
Kodwa balesifiso sokubuya abantu.
Ye, abantu babesifiso kodwa-ke hayi lathi sithi i-COVID.
Maningi.
I-COVID, ye, la bhedi seyadina.
Kuyazwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha-ke. Uyazizela dubu kulo mbuzo masinyane ugogo singamshiyi.
Ye, ngike ngizwe-ke ugogo ukuthi ababuya khona babazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani nxa ngasichasisela.
Lapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona.
Kodwa singafi i-COVID
kokuyaspeyida sibipha. Hayi, isampam umuntu angena peyi. Kodwa kathesi hayi sesithi omunye kenzela emzini wakho.
Hayi ke wala mhlazima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Bengilo Ezra Jesus Banda sixoxa logogo uMandlovu oyinyanga ehlala koBulawayo. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
zihlobo zenkosi ezithandekileyo kweli ayiviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalo aphenduke kanti njalo-ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi phendukani yebo babebaningi kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi. Siyake sikubone sikubale lezi ndabeni lapho ukuthi abantu abangaka babanje besona ngoba kuthi ukuthi bahlala phansi babanhloso yinye. Siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga. Abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza okubi. Amadoda lawo angahlala wodwa laphana avumelana ukwenza okubi. Omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza okubi. Kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza okubi benze lezinqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle kuthiwa abantu uma bephenduka ebubini babo uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele uze imoya yethu le mphefumulo edidudu uzeke sidinga isipho sikamoya oyingcwele kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi kumbe njengesizwe kumbe njengezizwe kumbe njengesigodi nxa singaphendukanga ebubini bethu bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka iBhayibheli lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngaze akaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele ucolekile uyashisa ububi kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi kungaba segumeni ekhaya kungaba ngaphi umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona abantu njengoba ngingatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi njengamalunga ethize ngiyabona abantu ngakhangela umhlaba wonakele abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi wokuqala umkhathi obunye ububi buphumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu. Abantu ababi bayaziwa. Into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngobububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale, abanye babulawe, abanye bazondwe, abanye baqanjelwa amanga. Kodwa iqiniswe ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu ebubini bethu, samkeliswe umoya oyingcwele ozakwenza impilo ibe ngcono. Kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi, uba nomhobholo. Umuntu uzuzani ukusutha yedwa? Umuntu uzuzani ukuthi azehlukanise labanye abantu? Kubi lokho, okubi kubi. Ilizwe lakithi lalo kake lihlale phansi kuphendukwe ebubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga. Ububi bukhona lapho ohlala khona wena, bukhona lapha osebenza khona, xa ulenhlanhla usebenza, kumbe ingabe ngaphi lapho ohamba khona. Obunye benziwa ngabantu okumele ukubana ngabe yibo abasitshengisa indlela. Namba labafundisa abanye sebeze belahleka, labo isipho sikamoya bazake basithola asikhulekeni. Baba, sicela ukubana siphenduke ebubini bethu ukuze usiphe isipho sikamoya engcwele. Uhlala kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje soke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani mthokozo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMayigobe. Namhlanje sisebulubhane silothembelihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uZulu ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. Mhlanga, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo abaphubhayo ngenxa yeCOVID-19 elizweni.
Uyabona ukuthi but Mike kunzima. Uyabona ukuthi inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha, you know, besingakulindelanga, you know, ukwedlula umnyaka ophelileyo, particularly lapha ngikhona inumbers iqanise kakhulu. But okuzwisa usizi ukuthi abantu nje basakushaya indiva, uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane, uyabona hayi awukafiki ngenxa yokuthi umuntu nxa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane, ubani ubulawe ngalo mkhuhlane. Uyabona into ezifana lezo nalezo. Uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya, uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani okwenzakalayo elizweni nokumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19?
Bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni, kukathi abantu labana bayahlangana labo. Uyabona isikhathi esingakhangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive, ukuthi ukuthi labathengayo ababuyayo balayo i-risk yokuthi babe betholile, babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye. Njalo emakhaya kujayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi, kakhulu ngalesi sikhathi sobusika, yabona kule micimbi eminingi eyenzakalayo, kuba le mthethelo, kuba le mibuyiso, kuba le midlalo, even imidlalo yebhola lena. So abantu bayazihambela nje, uyabona bangabe le ndaba nje, uyabona ngento ezifana lazo nalezo nje. Kukathi sisesimeni esibucayi sokunzima, abantu lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke.
Sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni. Ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19. Ukubona njani lokho?
Asikhangele kakhulu abasakhulayo. Abasakhulayo yeyi ungani labo, you know, kabawuthathi kahle kahle, you know, ungathi kabalandaba. Even ukuzwa nje information about this baya dispute ukuthi hayi nolo mkhuhlane, you know, asake sibone abantu ababulewe ngolo mkhuhlane, yabona endabeni ezinjalo. Kusadingakala ukuthi uhulumende abe le nhlelo, uyabona laba organizations la zimele yodwa, even njenga sibe le nhlelo zokuthi abasakhulayo kube le ndlela yokuthi batholiswe information, balimukise, uyabona, kwenzela ukuthi kwenqatshelwe lo mkhuhlane.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi Thembelihle, agqiba lingxoxo.
Hey, parting ways,
Bye-bye.
Siyabonga Mike Wobe. Weze midlalo uDonato Kadayi omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuncheza emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympic Games. Wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma semifinals. UDanata owenza i 100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele India lele Grenada emidlalweni yama hits eyenzelwe Eka Aquatic Center kwele Japan. Uphuthe umncintiswano wama hits ewe 100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Poulsen eGilpin laye ukhe phansi kumncintiswano we-rowing. Ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. ELeZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics iyamiswa nyakenye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loFrederick Ndlovu, omunye walabo abaku-Olympics Committee yakweleZimbabwe.
Ngizaqala ngoPeter Gilpin, uPPG. Yena ubekumdlalo nguye oqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolwesihlanu, lapho bengunamba ubengwesine, and then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala, kwenze kuhle kakhulu. So wenelisa ukuthi awine futhi emncintisweni ukuthi na ubenqobile ubuyaqhubekela phambili. Kodwa namhlanje hayi kube nzima ngoba ube ngowesithupha. Ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolwesihlanu, ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani khona manje?
Lokhu eqhubekela phambili ngoba sesifike kubadlaleliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu, abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So naye lokhu eqhubekela phambili esithi ngama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Nxa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata yiba kade bengama-flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuyihithi yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala. And esiba ngowakuqala njalo ubreake i-record yakhe esithi personal best. Okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakhe umdlalo wakho wokubhukutsha. Ngomunye ungasitholisa imbendulo ezifana nika-honorable uCasty Covent. Ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisa ilizwe.
Singathi kona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni kona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhithi yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha. Kodwa hayi ithemba silalo sibili ukuthi hayi silaye enye intshathu lapha inoyiting.
Yes, siyabona sokuseleke uScott Vincent Ungoni ungoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane, sizokuthi bona bami njani.
emdlalweni wokubhusa lokho esele lo Peter Westler onguye ukubhusa laye then usuka lapha sibese siba lokuboni Magusha ogijima esithi 100 meters and then uyesithathu oseleyo lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxela eseTokyo kwele Japan. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeKipsdube.